into kona kube ukuthi asproduce eZimbabwe so sathatha i-economy yethu sisusa sayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlanganela amatamatisi esitidi namatamatisi ethengisa ibhokisi lamatamatisi yeca abantu abangu-5 esiyagcina lekucineni amatamatisi ethengiswa nge-$18 wena eqanisweni ye-$5. Yikho kulokhu okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagesi aneleyo edrobheni singeke siwavula masekucalelana kobulawayo dube kungalamanzi ayeneleyo amagesi kawakho ayeneleyo so weare not producing. Yikho ubona kusibandla uhulumende sithi asineni ngedola yethu leyo kodwa nasiproducer ngabe kasikho kuna umuntu.
So kumele kwenziweni bo?
Lapho kukhona kumele uyokhona ukaprovide amanzi ayaneleyo lamagesi ngoba kathi singaziwe ngikunika $1 million mhlawumbe yokufectiyana uzayithela the 3 hours kuduba abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyako
into ehluphayo kathi sibuye ngapha eplazini ngicela ubuye eplazini la ngizalimanjani ngifaka amaqabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagesi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
sengizafaka i-1 hectare.
So lapha mpopo uthuthi vela akusebenzeki yikho kujola
hhayi kuyasebenzeka ezilongo thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala gesi kungala manzi akusingamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengoba somabhizimusi lina kumele liyenzeni lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icina lisenze khonokho
kathesi nje lapha mina ngiyalima kathesi amanzi angikhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi angisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kV yesola ngafaka kathesi inkomo zami ngafaka i-50 kV yesola kuyasebenzisa
kodwa wabe kuphula ngamagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wakhulumende
lofunayo ukuthi ipatriyaukuthi yazibambanisa yethul selihamba 30 seconds
off ngiyakuza fiwela ekucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.